amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya, kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Firstly, born about 3 months now through quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe yohlala kwele China uthi uselesikhathi esithi evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla leMDC abamiswe emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okubangela ukudlwangudlwangu eChitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso sebail. Umlondolozi Ndlovu intatheindaba yeStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbizayi Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamarekeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqwetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esithi akulabofakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa eChitungwiza unkosikazi Sisi Maratsano utshele umthethandaba ukuba kungaba lobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhishwa entolongweni. UMantshi uBongai Mthuthuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. UNkomo uthi bafuna ukuthi izivotsha lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupuwa bheyo.
Sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya, kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwa nedare handiwo watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa.
Isinqumo lesi ayisiko esikade sikukhanya. Iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yikuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcweti kezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla leMDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lukamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yikuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kuzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle wentolongo sekuna vanya abalandeli bebandla le MTC akade bekijinyiswa amapolisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphofe intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-C-Junction obekuhlunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponya wabalule ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongena esibhedlela izolo evela kwele-China ufumaniswe engelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright kubi kakhulu. There are all ama few infections are corner open, but into settled up.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla ulama applications asetshenziswa ukuthi yakukonsulte amagrocery akho. Lama WeChat groups asetshenziswa ukuthi odinto zakho and then bayabaya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi ukulama problems uthi maybe awu-understand ngoba nje ama applications akhona ayabesenzisa Chinese. Sanxa ukuthi awu-understand this Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi u-assist ngihamba kubo then bayawu-assist and then yabaphilisti izinto ozifunayo then bona abazenzele bayaku haba bekuthathela izinto zakhona emashop then bekulethile endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesa kula bantu abahamba emsebenzini noma phandle vele uphuma phandle khathesa. Awuphunywa phandle abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona yaspreade kakhulu. So abantu abaningi khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi i-disease yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwadetector early.
Lo umnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umombo omningi elizweni ovela eziphaleni zezestema eMaputo okusiza eleZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Kobulawayo kubikwa kulethwe umombo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chumawi isiphathamandla sebandla leZANU PF futhi wakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
Ngingabona this week eluve ngale ihanjise impuphu eningi yayaflada khona ngale sefoyinte by ukuthi kungasela zikorona kungasela line abantu sebezingenele emagrocery chain. Akukabi right but kuloku uhamba ukuthi banganeno if we continue to senza korokwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izazifela yodwa ngoba abantu bayasebethela impuphu ngale emalokishini.
Ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile?
Impuphu yadivela kuma-shopping enozele ngale by i-National Foods kati i-Red Seals irolambio badivele 2 days izilandelana. So vele yipho ngabe sifuna ukuyenza not only eluve kuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishini wonke sibeke shuto na impuphu leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonane emalokishini then uzabona ntona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e market ngale. So nxa ingagcala emalokishini ngale umuntu engasabe le ndaba yokuthenga lapha ethawn ungayithenga ethawn somuntu ithwale ugade layo umthova bamabhasi lana nethe zikamshuwani comfort kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it'll be easier. So I think uhulumente angayala lokhu esenza njalo umumbu kuye ungena njengoba sibonele amaroli egcwele sibelebetshaya imdwende engayenziyo labantu phandle kwe-national food
kodwa lokhu ebekhona labantu osomabhizinisi ababikwa befuna ukuthola inzuzo phezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezitolo.
Yes, bakhona but we are going to find ways around that. Singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le role iphake e-ground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengele impuphu yikho konoko but esimfunayo asifuni umuntu ozazi nxa akhona impuphu sothi aqala uthenga umazilowo aqala uthenge lokhu nalokhu ukuthenga impuphu. Abanye abantu babuya bethola imali ekwana imbubu kuphela babengela imali emazoyo babengela imali emaqandela ukuthi amabhizinisi lakhe efuna ukunayisisa ukuthenga. So singabona belo kumsiza njalo we are going to bypass them. Sizadinga siyile indlela yokubona sikhulumisane ama-residents associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve ama-policy all stakeholders siyimvovane to right nxa kule ndawo enjalo le bhizinisi elezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocase labo strike umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke sitona uyabypassa amamilazi babezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Abantu abajabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zendaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Ilanga liphumalize letshona eHebron, abanye abadabuka eZimbabwe belokho besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzini. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzini. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lomunye emapulazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch, omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHebron, uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Ama challenges endlala mina nyi eZimbabwe lapha eBotswana, first of all cheap labor, okusebenza more working hours, lokuswela lokhana i peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele ngihambe ngithwele amehlo ngoba into yokuqala ngiyela vele imfanelo yokuthi ngihlale mina ezweni lona leyo. So ngihlala vele ngumuntu oyedukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo lami yabe ngilaye ngaso leso sikhathi. So that siyafisa ukuthi ngabi kwayenzwa sibe nemithetho sibiselwe lapha ekhaya sisebenzele ilizwe lethu sihambise iZimbabwe ethiye phambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgwaqweni edinga umsebenzi onjengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakali even lawo ama-peace job sivile kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe uyini kukwase ukuthola even i-200 lawo balapha yamatswana ankula bayawufuna umsebenzi wawukhona. So it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi yabantu laba abahamba isicathulo zezitseke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Points lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza emabhasini athwala abantu asuka edolobheni leHebron eHarare kumele abantu bavunyelwe ukwengena eZimbabwe mayahlawula umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye okungatholakaliwe elizweni.
Ukuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethi lomethi encede ngento ezinjengama-commodity izo ezishoteni izinto noma abantu abayekele bephumpa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. These ones zinceda kakhulu amaZimbabwe kakhulu.
UMnumzana Bobhoti uqakathekile ukuthi uMongameli Mnangagwa akhulumisane nomlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina upresidenti ngokukhanyeni lakho ethiwa nje sithinga lo wangathi bagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudonselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu yeZimbabwe iyahamba iye phambili.
UMnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe eBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. UMnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela obuswa ngayo elizweni kodwa kukhanya engani balutshwana umalisa ababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ngingakhohlwa uhlelo le-Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu e-CAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe. Sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lo-MDC okwenzakala kubandla le-MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambi komthethwandaba eChitungwiza. Ngizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezeMelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Obekhankasela ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka, uMnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna kunika abanye ithuba. UMnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. UMnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwamademokrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump ukukhetho luza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithikalisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswelakala, ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola eMelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamachumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. UDokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa engelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem ngenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, ngenxa yokuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP ukuthi bihlale benathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Yakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP abantwana abazithweleyo lathi ogogo esi over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona asisa-i-40 akula welfare esisapothayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye yathengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayapha abanye lama miscarriage asemaningi angazi ukuthi senzeni, sicela uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela ku 200 rand kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo kumele ngibe le 450 rand every month engiyikhiphayo kangiyilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi. So kumele lelo bhondi ulidinga uthenga irandi yethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi, iyabakhona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Ungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu ngoba ikofi lalakho ukuthi ikhafeni. Ababhema igwayi ikhona bayithi inikotini, umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ichukela eliningi ngoba ichukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa. Lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle umuntu agcinisele i-BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi elekhafeyini eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphekwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwabamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu ngigcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abala mali. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Bubblefield Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munyemunye. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kule mibizo ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe i-COSAFA zichube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla e-Bubblefield layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedla e-South Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-grounds kumele alungise, kumele bebone sivile ukuthi batheka i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe ngoRonald Ncube, yena othi ungadlaleli ekhaya kwiqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right, ngoba thina siza developa njani nxa abanye abantu sisadlalela away even noma sihome siyabe si-away kumele kudinga imali silungise ama-ground zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu ngoba zingezinye izinto ezisifisele emuva izinto ezisifisela phansi futhi.
Omunye njalo ohlala koBulawayo uStanley Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekugcineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukubana lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabi yinhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa-ke waba yisiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanterns uBeatley Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakoBulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho kumele kwakhiwe enkundleni yeBarber Fields. UKwasira kubikwa uthe uzafaka lamafriji emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yeZifa kumele namhla itshele inhlanganiso yeCAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele-Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthe awukabi nesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso yeCAF kubikwa ithe inhlanganiso yeZifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla eBarber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo kuzadlalelwa khona. Ngiyimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo kaCooksman esithi banolila iremix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa imithethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele-China uthi uselesikhathi eside evalele endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Oliver Elisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.